Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Nhlangula 2020 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebengamakhulu edlula amahlanu 530 abantu asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9.5 million.
Bread basket kathese eZimbabwe yabantu abangu 5 isi $8,400. Okuyinto esinzima kakhulu abantu abaningi bakuleli ngoba bakubalutshwana abayihola le mali. Sizana zethu izisebenzi eziningi ezikahulumende zihola imali ephansi kwe-$3,000. Laphandle ku-industry balutshwani vele abafika kuleyo mali.
Uzulu weZimbabwe uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yezinto zonke elizweni engasahambelani leholo alitholayo.
Ngosuku sinikeza abantwana 100 to 150. Njalo sithi abantwana babili izitsha zabo ukuthi sibaphakele behambe bedlela ngekhaya.
Abenhlanganiso esanda kubunjwa izakamizi zemakhandeni kobulawayo ebizwa ngokuthi Open Heart babikwa benikeza ukudla abantwana abedlula ikhulu lengxenye suku zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebengamakhulu edlula amahlanu 530 abantu asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani likhuphulwe ngabahlanu abaphakathi kwabantu abahlolwe ngokutshona kwelanga langolwesithathu, bengabanye njalo balabo abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuma-isolation centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59 asebebulewe yiso labo lokhu beyisithupha. Asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye lengxenye 9,565,348. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 485,690. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,206,465. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belaleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 336,019, labulala inkulungwane phose eziyisitshiyagalolunye 8,856, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 160,833. Kubika abenhlanganiso eye Africa Union. Direct from Washington, the voice of America, VOA. UZulu weZimbabwe uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yezinto zonke elizweni engasahambelani leholo alitholayo. Abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency, Zimstats, babika ukubana imali edingakala ukuze imuli elabantu abane yenelise ukuziphilisa eZimbabwe okwenyanga yonke isikhuphuke yaya kumadola azinkulungwane eziyisitshiyagalombili lane $8,400. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje imali eyisindo samadola alikhulu eMelika, $100, iningi lezisebenzi zeZimbabwe zihola amadola azinkulungwane ezintathu, i-3,000 RTGS kuphela, osokuthwalisa nzima imuli eziningi. Izakamizi zemizini eminingi eHarare zikhala ngokuthi iningi selisidla imbuya ngoluthi ngoba iholo labo lingeneli ukuthenga izinto eziqakathekileyo empilweni ezifana lokudla lendleko zokubhadalela lapho abahlala khona. Omunye obeze ukukhathazeka ngobunzima bempilo unkosikazi Nomsa Phiri isakamuzi seHarare yena othe imali le esidingeka inengi kakhulu.
Bread basket kathe seZimbabwe yabantu abangu-5 isiyi-$8,400 okuyinto esinzima kakhulu ebantwini abaningi bakuleli ngoba babalutshwana abayiholayo le mali izana zethu izisebenzi eziningi ezikahulumende zihola imali ephansi kwe-$3,000 laphandle ku-industry balutshwane vele abafika kuleyo mali sokunzima kakhulu ukuphila.
Abezimstats baveze ukuba ukuwa kwesindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa nelemelika yikho okwenza intengo yempahla iqhubeke iqhansa mihla ngemihla ngoba izitolo eziningi sezithengisa impahla ngesisindo salimali. Omunye umbalisi unkosikazi Thapiwa Moyo uthi ukukhuphuka kwentengo yempahla sokusenza abantu baphile njengenyoni zezulu.
Angazi ukuthi bathi thina sikhangelele kanjani ngoba iZimbabwe ivele ibile economy eyehla phansi. Nxa sikhangela kathesi ngendlela izinto ezidura ngakhona, ngendlela izinto ezikhwela ngakhona nsuku zonke, yathola ithukela namhla liyimali engaka kusasa seliyingimali. Monthly asisoke sikwanisa ukutholakala ngenyanga nje eyodwa, sitholakali nje sikwanisa ukuthi sithole ukudla okwaneleyo. Sithole into ezane ezisanelayo ukuthi sikwanise ukuthi siphile kahle. Kunzima lokho, iZimbabwe le isinzima because lokho kuyasi-affecta kakhulu.
Esinye sakamuzi seHarare unkosikazi Sharon Ngulube uthi ubunzima bempilo buza kwenza kube lobusela lezinye indlela ezimbi zokuziphilisa abantu bezama ukunakekela imuli.
Ukukhwela kwentengo elizweni leZimbabwe sokunzima kakhulu and akusaphileki. Njalo-ke ezimulini yikho lapho kuyagcina khona sokulamasela. Abantu sebedinga imali ngendlela ezijiyeneyo ezimbi kakhulu. Abanye bayagcina sebelala lamadoda befuna izimali ezokuthi beziphilise. Oba beyaphila kanjani?
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhulumende kumele azame ukulungisisa indubo zikaZulu ngoba ukwehluleka ukwenza lokhu kungagcina kudala ukungazwisisani kukaZulu nohulumende.
Ukhwela kwemali efunekala ngemuli yabantu abahlanu isiya ku-8,400 Zimbabwean dollars ukuthi bephile kwenyanga eyodwa kutsho ukuthi imuli eziningi esingathi 96% yelizwe leZimbabwe asisoze zikwanise ukuthi bephile kahle, bethenge ukudla, bebhadale amagetsi, bebhadale amanzi, bebhadale imfundo, bebhadale ezempila kahle ngoba imali eholwayo ngabaningi abantu ayifiki ku-3,500 Zimbabwean dollars xa ikakhulu sikhangele abasebenzela uhulumende kuthi labo abayenza imisebenzi yokuzibambela ngezandla balokho bevalelwe yi-lockdown.
Ngeviki edluleyo uhulumende wazise ukuba uza kupha izisebenzi zakhe amajuma ayisikhombisa lanhlanu amadola emelika i-$75 emizameni yokuzipha idlabuzane lokuqhubeka zisiya emsebenzini kanye lokwengezela iholo ngesilinganiso sokungamajumi amahlanu ekhulwini. Kodwa ingcithi zezomnotho zithi imali le incane kakhulu nxa kuqathaniswa indleko ezidingakalayo ukuze abantu baphile ngcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso esanda kubunjwa izakamizi zemakhandeni kobulawayo ebizwa ngokuthi Open Heart ithi yona ibinikeza ukudla abantwana abedlula ikhulu lengxenye suku zonke njalo bazama ukuqoqa olunye uncedo ukwenzela ukusiza asebeluphele labanye abaswelayo. Iziphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Cora Ndebele utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukubana kwesinye isikhathi banikeza lokhu kudla abesifazane abazithweleyo ngoba labo besithi bayalamba.
okubalulekile esinyokunye esikudingayo ngama resources ukuthi nxa singathola abantu abangasisekela basinikeze impupho lakho konke okungadingakala ku soup kitchen okungagoqela inkuni zokupheka ithukela isawudo amatamatisi amachakada ukuthi emini sisukele siqhubeke sibaphekele emini ukuze abantwana badle basuthe ngokuba emphakathini lapha kunzima izisimo asimanga kuhle ngemva kuka COVID lo uhlasela izimo leziningi athi indlela ade beziphilisa ngazo zagcina zingani ziphambanisekile kakhulu ukuthi sokunzima ukuthi umphakathi abantu ezizimulini lapha bakhone ukubana bafide imuli so lolu hlelo lolu luyasiza emphakathini kakhulu ngokuba besize sithole labomama abazithweleyo laye bethi lamba kithi endlini ngakumanga kuhle ngisizeni sibanikise so manxa uhlelo singathola isupport from kwamanye ama-organization lama-community at large kungasisiza kakhulu
bona abantwana bayeza yini ngobuningi babo ukuzokudla lapha
abantwana bayeza ngobuningi ngokuba ngosuku sinikeza abantwana 100 to 150 ngeday abantwana ababuyayo bezodinga iporridge ekuseni njalo sithi abantwana babuyele izitsha zabo ikakhulu izikaftin ukuthi sibaphakele behambe bedlela ngekhaya ngokuba ngenxa yesifo lesi esika-COVID-19 kuba nzima ukuthi sithi abantwana bahlale one ndawo badle ngokuba kakukho healthy so siyamake sure ukuthi umntwana siyamphakela ahambe eyedlela ngekhaya njalo nabakhulu bayeza kodwa kuba kube nzima ngokuba emalangeni sike sathola even ogogo sebesilanda labokhulu bethi lathi bantu bethu siyakufuna lokhu elikwenzayo siyaku-appreciate kodwa lathi sinikezeni lathi siyalamba ngemakhaya ngenxa yama-resources emalutshwana kuye kube nzima kithi ukubana sisize umphakathi ngendlela esifisa ngayo ngalokho kwamanje sinikeza abantwana iporridge iporridge ekuseni esiyenza esiyifaka idobi kwezinye insuku sifake amafutha i-cooking oil kwezinye insuku sifake i-stock kwezinye insuku siyenze ibe munyu esiyibiza ngokuthi i-sour porridge sake sifaka i-lunch esasibiza ngokuthi i-lunch dinner sasinikeza ngabo 4 kodwa kwaba lobunzimanyana lapha ngoba sasingakatholi ama-donors enough sagcina sesiyimisile okwakhathi sisaqina ngayo iporridge suku zonke ekuseni
selathola yini abantu bokuncedisa kanye lempahla zokusebenzisa ukuthi lizivikele ukugcikwane le-coronavirus
sizitholile kunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Trovoco yabona senza umsebenzi omuhle yasilanda yacela ukubana sisebenzisane sonke isinikezile amamaski thina abaphekayo ba-make sure ukuthi abantwana labo manxa besiza bezothola ukudla babuye begqoke lawo mamaski
lo nkosikazi Cora Ndebele isiphathamandla senhlanganiso ye-Open Heart enikeza abantwana ukudla emakhandeni koBulawayo lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngakoBulawayo uhlelo lamhlanje asiyihluzeni bomama ku-Live Talk sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ezidalwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa ye-COVID-19 kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguGibbs Dube
amalunga ebandla lamademocrats edalele senate kwelemelika asemise ukuba kube lengxoxompikiswano yokuphawula umthetho omutsha okuvimba amapolisa ukuba engenzisa ntando nxa ebopha abantu amalunga la athi okwethulwe libandla lama-Republicans akuhambelani labo ngenxa yokuthi akulaziqondiso zokuvimba amapolisa okuba bengabophi abantu ngokubakhama njalo lokuthi kube lesiphala samabizo amapolisa ephula umthetho italeleli lele House of Representatives azama ukwethula umthetho ozakwenza kube nzima ukuthi amapolisa abandlulule abantu abansundu njalo asebenzise indlela ezilimaza kumbe ezibulala abantu nxa bebopha okuthiwa bonile. Kusanda kubhubha uGeorge Floyd noRichard Brooks ezandleni zamapolisa okwenze abantu abaningi batshengisela emigqweni besola ukubandlululwa kwabantu abansundu ngabamhlophe kule Melika. Abantu bakwele Malawi lomhlaba wonke jikelele bamelele ukuzwa impumelelo yokhetho lukamongameli kulandela ukhetho olwenziwe izolo. Obengumongameli uMnumzana Peter Mutharika unqikelana lomnumzana Lazarus Chikwera okumanyano kwamabandla aphikisayo. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uChakwera uyakhokhela kukhetho lolu. Akwaziwa ukuthi impumelelo yokhetho lolu iza kwethulwa nini. Inkokheli yezwekazi le-Afrika lengcwethi kwezempilo kahle zithi kumele amazwe akuzwekazi leli enelise ukuthola ijekiseni yokunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 nxa ingalungiswa. Amazwe akuzwekazi le-Afrika asebambisana ukwenzela ukuthi enelise ukudingela abantu ijekiseni le nxa ingalungiswa ngamazwe athuthukileyo.
Okuphumayo ekubalweni kwamavoti wokhetho lokudinga umongameli kwele Malawi kuveza ukubana owebandla eliphikisayo ele Malawi Congress Party umnumzana Lazarus Chakwera nguye okhokhelayo njalo ukhangelelwe ukunqoba umnumzana obekhona umongameli Peter Mutharika. Ukhangelelwe ukunqoba umongameli Peter Mutharika lolu khetho ngolwesibili ngemva kokuba umthethwandaba wele Malawi unqume ukubana ukhetho lwanyakinye kumele luphindwe. Impumela yokhetho olwenziwe liviki alukaziswa ngokusemthethweni kodwa kumavoti asebaliwe phose ilizwe lonke uChakwera ukhokhela ngamavoti ayisilinganiso esedlula amashumi amahlanu ekhulwini 55%. Kuthi uMutharika yena osevumile lokuthi usenqojiwe uthole ayisilinganiso sokungamashumi amane 40%. Ibandla likaChakwera ele Congress Party yilo elalikhokhelwa ngumomoyi umnumzana Gamuzu Banda owabusa okweminyaka eminingi lelo lizwe. Okunye okungaba kwenze uJareka anqobe yikuthi omunye obekumele ancintise kulolu khetho umnumzana Saulo Sijilima obengumsekeli kamongameli webandla likaMutharika udedele emuva ukuze kuncintise uJareka. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Ye, oqala kuyisifundo esikhulu kuzwekazi lonke lase-Afrika. Ngingathi ilesson sibili i-Afrika kumele ibambe ukuthi amazwe kumele aphathwe ngendlela enjani ukuthi democracy iphile. Kumele ama-court akhululeke ayenze umsebenzi wawo njengomsebenzi wawo. Into yokuqala esiyifundileyo lokuthi ilizwi labantu kufuze lilalelwe njengoba linjalo abantu bekele ukuriga ama-elections ngoba e-Afrika silenkalakathi problem ena le ama elections are required. So le ilokuzeni eMalawi ngesilungu bathi it's a landmark achievement enzakeleyo for the Africa yonke sesifundile okuningi ukuthi hayi democracy ingenzeka iphile if abantu lizwe lizimisele ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo. Siyaba sisebenzela umhlophe sibili kakhulu abameli indaba le yabe human rights eMalawi ngama opposition parties ukuthi valwa bala ukuthi ngithi ama election ahambanga kuhle kawenziwe ukutsha lamakhotha avumelana labo.
Ye, wena ke mnumzana Jirodza ungathini ngokhetho lona?
Bona kuyinto enhle. Uyabona nxa bekhuluma ngedemocracy abathi ukuthi laba ade bephikisa umnumzana uMutharika sokumele babulawe ngoba bonke balo ngabantu beMalawi. Labo abanqobileyo labo bebona ukuthi bahambisa njani inhlelo zenguquko ezizaguqula iMalawi ukwenzela ukuthi behlale besembusweni. Hathi lokho esikubona lapha eZimbabwe sawubona ngo-2002 umnumzane uVitalis nabashe owayenguye wayekhokhela amabutho aweZimbabwe. Esithi yena the office of the president is a straitjacket. Esisho ukuthi laba abangazange belokhu zibehamba empini futhi bengabulawa ngoba bangene kukhetho khonuka nawo akulunganga. Amabutho kumele abe popular, abe ngamabutho athandwa nguZulu. Ukuthi uZulu nxa ekhangele ibutho azizwe esiqhenya, azizwe engumuntu ogcinakeleyo. Kodwa lapha vele nxa ubona lokhu zenamabutho sizubona vele umuntu unqunu ukuthi vele lokubulawa ungabulawa.
Fuzwayo siyabona ukubana ibandla elinqobileyo lake laba libandla elabusayo okweminyaka eminingi kakhulu. Kungakutshengisani konke lo?
Leyo siyilinto engiyithakazelele kakhulu budu ukuthi idemo iyatshengisa ukuthi amanye amazwe azimisele ngedemokhrasi. Kuvele kumele kube njalo, akubhalwanga ukuthi kumele kube nguzibani. Nxa laba bangena omtarika abaphumayo beqeda ukudla obanda bafika behluleka, abantu babona ukuthi no laphana esasikhona kwakungcono, babuya bababisela. Izinto kazihambe njengoba zinjalo. Kuyisifundo lakithi kwamanye amazwe ukuthi akutho ukuthi nxa liyi-opposition lingangena okunye sokurayithi selizavela lihlale itibheki. Linika i-challenge kuma-opposition parties ukuthi madoda lingangena, abantu bafuna into ezihambayo, lingethuleka bayalikhipha. So isifundo esikhulu kakhulu sena lesesifundo i-Africa okwenziwe ngabantu beMalawi. Bazivotele bazikhethela kuhle, kungela ukuthi kuthiwa kumbe bayethuselwa kumbe kwatheni. Babakhipha ababe bafakile babisela kade bevele bekhona, yinto enhle kakhulu yena le.
Mnumzana Chiroza, asithi umnumzana Robert Mugabe ubephila esekususiwe kukhetho, abantu ngeminyaka engu-5 bevotele uChamisa bese bemvotela njalo uMgabe, yiyo yini idemokhrasi esiyifuna?
Ngathi ukuthi njengoba ungumzekeliso sengatsho nje ukuthi yidemokhrasi esiyabe siyifuna. Kodwa ngokwazi kwami uChamisa wayengeke wanqotshwa, njalo ngeke wanqotshwa laba abakhona. Yinto enhle phela ukuthi kube lokutshintshana ezweni. Angithi uyabona into enilokhu ngigcila ngayo into isenzakalo sika-2008 lapho esabona amabutho eseyiwo naw asebesekela izanu anje ngobulawa abantu be-MDC khonakhana akulunganga. Into eyenzakala eMalawi into esiyikhuthazayo. Ngathi ukuthi ngesikhiwa kuthiwa the army should actually be one of the principles that underwrite democracy. I-army kumele ibe yi-guarantor ye-democracy, ayikhona ukuthi ibe yi-guarantor ye-violence. Ukuthi lapho kulodlakela khona kuhle kukhanye kungamabutho asekela, instead yokuthi bona amabutho babe yibo umbeni iqembu elinjani elibona ukuthi kube lokuthula ezweni. Into eyenzakala eMalawi hayi siyayibuka sibili, into esingayincoma sibili njengesenzakalo esivela e-Afrika.
Hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo?
Yeah, hayi ngiyagqiba ngokuthi sibenzela amhlophe kakhulu sibili abantu beMalawi. Sicela ukuthi amanye amazwe ikakhulu elakithi eZimbabwe sifundeni kulokhu esikubona eMalawi. Laye ukukhetho yinto ehanjelwa ngabantu empini, abantu kabanikwe ichance bekhethe kuhle ama-elections engarikwa, befake umuntu abamfunayo bakhiphe umuntu abangamfuniyo, ilizwe lizahlala lingcono ngahamba ngaleyo ndlela. Hayi lokhu esikubona okokwalela esikhundleni ngayo yonke indlela kuze kube njani, hayi akusihambisi indawo ikhulizwe lithi lifike lini.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo yingcwethi ecobungula ezombusazwe limuzwe exoxa lapho lo Chris Gande we-Studio 7 endawonye lo mnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala kwele Botswana zikhala ngodubo lwendlala, lempilo eqhubeka isiba lukhuni lapho ezihlala khona enkambeni yeziphepheli eyedukwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Yintathele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaron kwele Botswana.
Kulezi phepheli zeZimbabwe ezingamakhulu amathathu ezasala enkambeni yedukwi ngesikhathi ezinye zazo ziphindela ekhaya nyakenye. Kodwa impilo iqhubeka inganambitheki ngesikhathi inhlanganiso yeziphepheli umhlaba wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, siyayihlisa uncedo elunikeza iziphepheli. ELeBotswana lalo likhala ngokuthi kuyadula ukugcina iziphepheli, yikho leli lizwe lathatha inyathela lokubamba ngamandla ezinye iziphepheli ezidabuka eNamibia leZimbabwe ukuthi ziphindele emazweni azo. Umnumzana wasuchibi isiphepheli esidabuka eZimbabwe wabalekela udlakela lwezombusazwe omnyaka 2008 uthi isimo sibi edukwi.
We didn't observe the World Refugee Day. Most of us were expecting.
Asinanzanga lelanga leziphepheli lonyaka lenyamakazi sayazi. Ngesikhathi somqando sijayele ukuthola izigqoko kanye lengubo ezikhudumalayo kodwa lonyaka kutshintshile. Angikhumbuli ukuthi ngacina nini ukuthola ingubo.
For the winter this time it's very cold. I don't know when I was given a blanket last.
Umeli wenhlanganiso ye-UNHCR kweleBotswana uNkosikazi Makeng Liyipile uyavuma ukuthi isiphepheli aziphiwa unakekelwa uqondileyo. Uthi inani labo beyinkulungwane kuphela liphansi ngakho abantu kumele ngabe bayazwisisa inkalazo zabo.
In Botswana have a low number of refugees that are residents in the country. I should note that we do have a population of 1,054 persons of concern.
Sila balutshwana abayiziphepheli eBotswana. Iziphepheli sizicabangela ngemuva kwakho konke. Kodwa ngiyazi ukuthi isiphepheli ngumuntu obhekana lobunzima obunjani.
People that have had to leave their country because of fear of persecution.
Owe Zimbabwe kweleBotswana umnumzana Mthabisi Dube uthi kulusizi ukuthi abanye babo abasedukwi baphathwa ngochuku.
Baphakathi kwelitshe lembokodo ngoba balasifiso sokubuyela ekhaya, but at the same time bathwele nzima lapho abahlala khona. Kubuya kube nzima ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19, i-focus eningi is elsewhere, bona basala bengela obanakayo.
Akucaci ukuthi kusasa yabeZimbabwe abasedukwi injani ngemva kokuthi uqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kuphazamise uhlelo lwe-UNHCR kanye lorhulumente weBotswana lokubabuyisela emuva. Abasalayo edukwi bayala ukuphindela ekhaya besithi bayesaba ukuhlukunyezwa ngumbuso we-ZANU-PF wona abawubalekela ngomnyaka ka-2008 ngenxa yodlakela. Kuyona le iviki urhulumente weBotswana utshele intatheli izindaba ukuthi lohlelo lokuguqula idukwi ibe yinkamba yamasotsha okumgceke ukuthi isiphephele azila kusasa kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Pela fulo babula bestake konene ngilana mbono kunengabanye bephume emfolweni sonke siqale sontone manje stayile sonene xolele nkulunkulu ingane zakho sifune inyoka zenze yonke inyaka nyaka ngoba ezimlana kubhlungu multi award winners nalaba abagraduatile sonke sikhalele ukuthi into engeteks ikhuphukile bona
kanje sibambe kanje kuye kanje nithina lane lokushi bathi sibamba kanje sithole kanje kuye kanje nithina lane lokushi
Isikhathi asavumi kubana siqhubekele phambili sikuhlelo kodwa singeke ehlukani izihlobo. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Sebengamakhulu edlula amahlanu 530 abantu asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9.5 million. UZulu weZimbabwe uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yezinto zonke elizweni engasahambelani leholo alitholayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.